into enhle kakhulu ngoba ukuvota ilungelo lomuntu wonke bakhona abanye abehlulekileyo ukubhalisa ngezizathu ezijiyejiyeneyo so khona kubalulekile ukubana kuhlale kuvuliwe kuyinto lokhu kuzeli khona abangabeselelesile ukulungisa amaphepha abo bahambe beyobhalisa uvota abanye yila bade bengaphandle kwamazwe abanye kanti sebazibabuya lapha ezikhathi zabokhisimusi sebezobona ihlobo labangani labo kumele bakhone ukubana bayenzeni babhalise ukuthi bebekwanisa ukuvota emakhethweni abuyayo lawo so yinto enhle kakhulu ukuthina izeki liyalilokhu ivula ukuthi omunye lomunye okungenzekelanga akwanise ukubana abuye laye arejiste ukuthi avote
bekunemgoqo ethile ebivimbela abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ubona ingani isingcono yini kathesi
imigoqo vele yona ibingekho abantu bebesisami umnyama ngelampisi konke lokwana kwa-proof of residence lanilani kwakuvele kukhulunye ukuthi hayi nxa ungela-proof of residence uyabuya kwabana balama-afidavit abayevele belawo bona futhi abantu bezeke hayi kona ihambe eyithenga hhayi babevele belayo ufike ufile ukuthi hayi mina yini ujoseph juma ngihlale i-adress intoenjenjenjenjenjenje kuphela ngafunga bona kwana ucommission of ot akubhilele so kuphelele yes yi-proof of residence yakho usuredensa usunjani usuredensa ukuvota manje abantu bona benzekana kantombe kuthiwa songiqala kade ngikeme ndaba otiyona somele kungantha usome kuqala ungene emfundisini uyovuma izolo zakho kumbe wenzeni uyabona into ezinjani yinto elincane elula nje lona just going there and ubhale i-afidavit yakho labo kwabana abenzeki kwabana besiyovele benabantu babo ukuthi bayakwazi ukudindela kwabana ungasadikanga ngisho i-commission of ot lathi sinje singama-m p labocouncila ilungelo lalelo lokudindela abantu nesana labantu so akunanto ezivele iyinkinga
abala abazali abazalelwa kwamanye amazwe bekuthiwa ama-aliens kanye lalaba abangalancwadi zokuzalwa sokungcono konke
ye lolokana sokungcono kakhulu um indawo zama-aliens angavele bezivele zihlupha kodwa ngiyathaba ngoba ungani sokulungisiwe kathesi so I think everything is working well for the good of everyone ngoba even kona laba abakudayisa labana siyafuna bevote ngoba anti abayevele bahamba kona ngale emazweni besithi kona badinge i-political asylum so bengavotela kuhle ngapha bebesikhibethela labo bazabaxhotha kongale bebuyesesobaningina siyabafuna ekhaya
kodwa indwendwe liyazibona yini ukuthi abantu sebesiyabhalisela ukuvota ukuthi ngempela uhlelo lolu luhuge abantu kumbe kuzavulwa nje kungenamuntu obhalisayo
babuya bebhalisa abantu babuya bebhalisa emphakathini ongalathi kuqathi kule lathi elinjeni ingabashorazi lathi singamapolisini kuqathekile to always concentise abantu siyale soku si-remind abantu sokudekisa ukuqakatheka kokurejista ukuvota so we need to play our part as well lani basakazitoyo part as well kuthi everytime nxa sizabalozi lawa liyalalelwa ngabantu abaningi livelisele emakhaya langabi ngabi khulumani ngendaba yale yokuvota educating help izeki ingavele ukuthi kube umsebenzi owenzeki kuphela abe ngumsebenzi wethu sonke esinamalokuveni ama-opportunities to be able to reach out to as many people as we can asikhulumeni ngakho.